Esethula umbiko wakhe emahofisini aleli bandla eBelvedere eHarare, umkhokeli walo uNkosazana Manyara Irene Muyenziwa utshele umbuthano wabalungiselela ukuncintisa kuzikhundla zokuba ngamalunga edale lephalamende kanye lakubomansipala ukuthi akumjabulisi yena lebandla lakhe ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe ziqhubeka zisenqatshelwa ukuphatheka kukhetho. Uthembise ukuthi lolu ludaba asezaluhambela emahofisini achiyeneyo kunsukwana ezilandelayo.
That's one of the things that actually the electoral reform is not actually allowing and putting in a hindrance in terms of allowing diaspora voting into this country, because they shouldn't be.
Ngenye yezinto lezo elokho zingavunyelwa ngumthetho olawula ngezokhetho, wona usuka ube ngumgoqo kwezokuvunyelwa kwalabo abakwamanye amazwe ukuba baphatheke labo kukhetho. Kasikho isizathu sokubalela ukuvota ngoba ngendlela engikuzwisisa ngayo bayayihlawula imithetho yelizwe ngendlela yokuthumela abasekhaya imali zokuziphilisa. Leli lizwe limi nje kungenxa yalabo abakwamanye amazwe.
Umnumzana Pikoyas Sibanda ofuna ukuncintisa kusikhundla sokuba ngummeli wesigaba seBulawayo ephalamende ulandisa ngokubangele ukuthi abe yingxenye yaleli bandla.
Thanda ukuthi ikhokhelelwa ngumuntu ongumama, ngananzela ukuthi okunye nje okuhlukile ngaye ngikhangela amanye amaphathi lasenge ngabona nanzela ukuthi ngumama olenhliziyo upresident for us, ngumama oziphilela ngaphandle kwelizwe, but ukukhethile ukuthi wothi ngisuke lapho engikhona ngibuye ngizozama ukuthi ngibuyele abantu bami.
Isakhamuzi seKambuzuma edolobheni leHarare umnumzana Moses Ngwenya uthi ufisa ngaye kuyafezeka konke okufunwa yileli bandla lokumunyethwe lugwalo lwemanifesto yalo.
Ngoba lathi thina njengabantu besiNdebeleni sikhangelele ukuthi sithole umuntu ozasimela, hayi khona ozasimela abe ngumuntu lwalo okhothamathe omunye umuntu, kodwa ame eqinisweni ukuze kube lesisombuluko ezimpilweni zabanye abantu. Ngoba singananzelela ukuthi iningi labafowethu bangaphandle kwamazwe esiqintini seMatabeleland, ayisukuthi ukuthanda noma ukuswela, kodwa ukuthi umumo wakhona awubavumeli. So engikukhangeleleyo mina ukuthi khonokho akugqugquzeleleyo ukukhuluma ngani kuyangena kufake into practice yena ngokwakhe ukuze abantu babone bamthembe njalo bamfake esihlalweni.
Ugwalo lolu lubeka sobala inhlelo zaleli bandla ezokulungisa umnotho welizwe, ukulondoloza ilungelo loluntu, ezokulima, ezokwemba amatshe aligugu, ukusungulwa kwemisebenzi, ezemfundo, uguquka kwezomkhathi climate change, ukuthwala kwempahla kanye lokunye okunenginengi okuphathelane lentuthuko yelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.